Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMfumfu 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekona ukuthi nxa izana PF izabuya ifuna ukwethusela ama supporters ethu, sizazi defender.
Abakubandla le Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu, baprovoke izana PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla le zana PF bathi ibandla leli liphehla udlakela. Salethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North, uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke bazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laxotsha amakansila eBhinga le-Victoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana lele-CCC. Ake sizwe uSibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Sina amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-CCC eMatebeleland North. Sesina ma-candidates kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMatebeleland North. That is angu-6 aweBhinga, le-1 le-Victoria Falls. Sesikhethile ama-candidates sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa ku-nomination court ukuthi babe ngama-candidates. Ebantwini sesingenile, ama-ward wonke lawo engu-7 lapho kulama-by elections khona sesike sayajika khona.
Yes,
siyawathatha lawo ma-ward.
Yes, ngathi-ke ukuxokozela-ke ubangisana lapha lamanye amabandla akuwajhawa nakhona ngapha.
Laba abanye singababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya kanti siyakhompyutha lezanu kuphela ngoba ngibona ukuthi kulenye iphampu ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha ama-candidate amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane ama-candidate. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo kabakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona sinamawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana abakwenze ematobo, lokhuyana abakwenze insiza. Kodwa hayi ngale sibamelele, sibalindele, sibalungiselele, sizahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu, asoze sibavumele ukuthi be-acte angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele, sibamelele, sibelele ukuthi bebuye. Kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka 3 December siyabandla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaye abantu khonapho? Lizayenzani?
Nganto wathi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngiyi-CCC nxa umuntu engitshaya ngempama ngimuphe elinye icele ungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidifenda ngoba i-problem yabo isikhathi esiningi yokuthi anti yabona ukuthi njengalokhuyana abakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuya ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavela eGobe kumbe kwezinye iindawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBhinga kumbe bezophambanisa eFolo. Lokho asoze sikuvumele. Abangane babo abayibo esihlala nabo abalutshwana kulathi bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba labo bazathutha nabo nxa isikhathi sakhona sesiphelile esama-election. Asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina sizigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu. So asoze sibavumele. Lokho ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikele kulabo abaye bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC esabelweni seMatebeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Bheli Gawule okubandla le-ZANU-PF.
abantu laba bavele bona balohlupho nje lwabo luthile bathi bona kukhanya kuza balohlamo bona bazabuyisela yazi ukuthi ngikutshele into ekhona ukuthi laba bantu bahamba bedinga ukubaprovoke abantu baprovoke izanu PF ngendlela engayisiyo engunanzelela kithi kulabanye bananginika iexample labanye ababekampena kwenye indawo ngale abadlula phambi kwemizi bebhebhisa bekhuluma inhlamba abantu be-CCCR bebhebhisa bethi abantu abavotela izanu ngaphakathi abavotela izanu yikuyini kwini sabakhuza kithi sabakhuza kakhulu sathi hhayi zane akwenziwa lokhu kuhle kuhle sabacekisa ukuthi hhayi zikhondanteni bazama ukucolisa lani lani you can imagine so abantu laba kade ethi bazobekhuluma bethizeni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona baphehla nje ukuthi babadale umsindo umsindo wakhona nguye akulamsindo lapha didwe okhona ngaphandle kokuthi bona bekulezinto abazenzayo ukuthi bawo njengoba kade siyazi indaba zabo sezikhulunywa ku-Britain ngale e-Parliament ngale indaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi bangcolise ihulumende yezanu p f ngendlela
kodwa singakhangela ye singakhangela gawule kuphela kubakhona abachaywayo sibuleni siza le matopo phela bechaywa ngabalandeli bebandlela lezanu p f so bangabe bekhuluma iqiniso phela
asikulandeleleni khona kuthi bayenzakalayo ibachaywa bona kwakusenzakalani mina nje nje kithi iindaba ezinjalo zimele zima emapoliseni amapolisa ephumele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngubani waqalisha ukuthiwa umuntu mbani owayenzani mbani owaprovoke ubani ngoba abanye abantu kithi ngabaprovoka njengendlela naleyo kuba kuyavuka umlilo
so manje kumele kwenziweni
kumele abantu kithi kube nokuthula njengalokhu vele ungakhangela kithi kusukela nje umongameli umnakabo engena lapha ama-elections laba nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukuba sidalela uduku nje abakuhamba vele senza imisinde lapha lalaphayani besebethi bazayekelwa kuphela kubukelwe kunjalo ngoba bayele ukuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza dube bathi bona wafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe walungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yikoabakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakwenzayo sebencediswa ngomumona la abawenzayo njengoba kunama-bi-elections la yiko kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu babona abasebekhuluma ngabo e-parliament yabo kwe-Britain ngawouthi ku-House of Lords ukuthi sebethi yakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanctions
Umnumzana Belief Gawule ukubandla le-ZANU PF sixoxela ye esejolojo esabelweni seMathebeleni North. Kusenjalo idala le-House of Lords likwele Bhilithane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe okuvalelwe umnumzana Job Sikhala labanye akubandla le-CCC. Idala leli selicele uhulumende wakwele Bhilithane ukuba akhulumisane nohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umka Job Sikhala evinjwe namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusuze esule izithetiso ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ngenxa yodlakela njalo langokuvalelwa kwabo uSikhala labanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU PF lo mnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu. UNdlovu uthi ibandla leZANU PF lalivele lidlelana kahle lakudala lele Bhilithane. Umoyo usungula lingxoxo khona manje.
Kule bandla lezaphu leZANU Jongo, iZANU PF isuke yaba khona yona ngo-1987. Ngaleso sikhathi laba abantu ababalisayo ethi bona bebengabofo wethu yibo abathetha uRobert Mugabe bamnika lokhu esingathi yona yi-knighthood. Laphana ngabantu akade bengafuni umndeni waseZimbabwe ukuthi umanyane. Ngabantu akade belwisa ukumanyana kwesizwe saseZimbabwe bezama ukusehlukanisa nge-tribal ground.
Siyakuzwa
ngalolo hlobo sihleli phansi thina njengezizalwane sakubona ukuthi hayi lokhu akuqondanga. Uzananzelela ukuthi kusukela ekubunjweni kwezanu p f 1987 laba abantu abathoyo bontu bebengabangani bethu yibo abantu kade sebesilwisa ngoba besesithe thina umnotho kawuye kuzulu yibo abantu akade bengabahuquluzi benotho amaplaza bebande yilaba abantu sitheze sikuhlanganisile ukuthi thina njengesizwe sezimbabwe kathi khangele umndeni wethu labo bakubona ukuthi sokunzima ngoke nabo isizwe yikho kuqale khona lawa ma-sanctions afike sebuya ngabo-2001, 2002.
Ngamafutshane Ndlovu.
Iphutha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe esesixukwini engambathanga uyadinga icebo. Izanu libandla eselitshona emfuleni selidinga amacebo. Umongameli webandla leli uthilo engakathathi umbuso kuRobert Mugabe wathi into yama-sanction ngamanga. UChris Mtshwangwa watsho njalo wathi into yama-sanction ngamanga. Abantu laba bezanu bayatshontsha. Ndakathesi inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho ngabantu bezanu tezi. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu i-corruption kwalesa Zimbabwe. So thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption, akulungiswe udaba lwezombusazwe, akulungiswe ama-reform. Angiboni ukuthi kuba le-problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke. Ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yawala
amasanctions.
Hhayi, ngiyamuzwa uGatheni, ngivumelana naye. Uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emgqoka. I-corruption kayiyazi bandla. Iloba ngubani lobani sebengani balokugwelegwele kuye uziwuye kuye lawa amabandla afikisayo. Uzathola ukuthi uzathola umuntu ulenoti engeke uyichasise, but lowo muntu layo kwekuhulumente yikho kwenza umongameli wathi no, i-corruption wesey zero tolerance i-corruption number one. Lokho kwama-sanction amboni ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga. Umongameli uthe engena labo Chris Mtshwanga bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measures. Sesidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza sibuyisele into yama-sanction. But ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani langubani. So kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi niwa ama-sanctions kawakho. Ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siya ku-anti-sanctions march. Yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda isifake indlela yayo ethi yona no ama-sanctions lawa athagethe abantu ababili abathathu kutsho ngendlela avela khona. Lokhuyana yikho esingakuthi thina yi-public relations, se-PR management, yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinde uZulu. Lokhu bekwenzela ukuthi uZulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandla elibusayo njengoba yena umfowethu ekufaka. But into engizama ukuthi ngimqondisekiyo ukuthi athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga. Umongameli wathi kasizameni njengesizwe silwise sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawo ma-sanctions. Indlela yokuqala ayitsho yena ukuthi athi sithi zero tolerance to corruption ngoba siyananzelela ukuthi kusukela ku-First Republic beziningi into kade zisenzakala. Yikho la ebuye naleyo mantra yokuthi sithi thina zero tolerance corruption. Hayi ukuthi athi yena akula ma-sanctions, bona ngathi lapho akusikho kahle kahle ayikho into eyathiwa ngumongameli engena.
Lapho sizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla lezanu PF, lo mnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abafika ekhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini we-Halloween kwele South Korea. Bagxobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le-Taiwan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia zililahlele katshana isivumelwano lele-Ukraine ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi. Ele-Russia lithi ele-Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle e-Black Sea. Kodwa ele-Ukraine nele-Melika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba ele-Russia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphehla inzondano emazweni atshiyeneyo. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa logwabalanda Mathe ukhona ngale ke eJohannesburg. Baba Mathe, kunjani?
Litshona njani dube labalaleli? Hayi, thina siphilile kahle kakhulu.
Yasitshone kahle. So ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kuxoxwe emcimbini kami isiZulu. Singathi ke le yinkosi Zulu. Sitshela kancane ngalokho.
Izolo besihambile njengesizwe samahlaba ezulu, sihambe nenkosi uBulelani, ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yobuholi traditionally. Obaba ukhayisa uhlahla yamango besinabo ngale, sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samaZulu labo njengabenguni. Kuningi esikufundile, sikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona. Mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu, njalo kusifundisile ukuthi lati ezumthwakazi sisese lomsebenzi ukuthi masifuna ukubisa i-kingship yethu, kulama steps amanye okumele siwathathe, enanzelela ukuthi kulalapho esisamwayo, lapho esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okwakufanele ukuthi maybe mhlawumbe kumbe singabe singathi sesikufundile.
Kuyini okunye owathi ukubona kunangathi
bekunama khosi echitha umhlaba kuze kuyefika eNigeria, kodwa engathi ngifundileyo kakhulu kakhulu thina ebukhosini bakithi, masifuna ubukhosi bakithi ukuthi i-government yes kufanele ukuthi siyibleme, kodwa inesandla kakhulu sokuthi makuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo i-government ibe khona, ngoba unanzelela ukuthi laphana first okokuqala umuntu orecognize inkosi ngupresident welizwe. So upresident mangarecognizanga inkosi kunzima ukuthi inkosi liyana izibe inkosi, singaba inkosi yethu kodwa igovernment mayingazange yarecognize lokho kusho ukuthi kuyabe kuyize. Okungunazele ukuthi thina njengamahlaba ezulu mangukuthi ubukhosi bethu siyabufuna, kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi igovernment kodwa siyi-engage, ngoba yiyo esayina isitifiketi sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe.
Yes, siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gwabalanda Mathe, siyingcwethi kwezesintu, siyambonga kakhulu. Ungathini lokusasa Gwabalanda, siyabonga.
Ngiyabonga
tu. Salulandela iwonomsi. Salulandela.
Omanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo njengenhlala yenza inkosi isigcinile, siyavumile ukuba sibe khona kulo mhlaba. Lanxa singaxoxa ngokuningi okwehlukahlukeneyo, sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo, kodwa phakathi kwakho konke khona lokho uNkulunkulu ukhona. Singaphelelwa yimicabango kwesinye isikhathi zesithi uNkulunkulu kasiboni, kanti owuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe, ikakhulu labo abavumayo njengomdali lomenzi wabo. Namhlanje ihlobo ezithandekileyo ehlulweni lwethu lolu, sizabala encwadini yezaga 14 ivesi lika 29, Proverbs 14 verse 29. Uthi uSolomoni nxa ebhala lapha, uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. UJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi ababi laba abathiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa, ngoba ayisibo bubi lobo bukhulunywa lapha nguSolomoni. USolomoni nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo. Abesesithi uSolomoni, bonabo bantu abanjalo uJehova ukhatshana labo, ngoba uJehova kahambisani lobubi. Bangazitshaya izifuba benze konke lokhu ababona besithi kubo kuqondile, kodwa uJehova akekho lapho. Yikho-ke lapha uSolomoni uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu, ububi busenhliziyweni yomuntu, busemcabangweni womuntu. Yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomoni esithi uJehova kude nababi. Asithatheni njengasekhaya emndenini emulini. uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni gabafanani ukwenza kwabo gabafanani ngisho lasekuthunyeni kwabo ungabafundisa bathengele ukudla okufananayo bathengele ama-uniform esikolo ubhadale izikulu futhi wenze konke nxa besakhula kodwa soze bafanane ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa nabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa abantwana abakude noNkulunkulu yilaba okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lokuhlonipha kakusekho ungaza kutsho ukuthi umntwana usuka ebantwini usuke nje abe mubi bakhocane ngobubi babo bathandane ngobubi babo bathandane ngokungahloniphi kwabo bathandane ngokusela babo bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantwababo uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyo mphakathi ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukukhuluma ngabo kwakhathesi sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo ukhatshana labo abantwana abakwenzayo kayisiyo sifiso sabazali izikhathi eziningi engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni ngeqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntanakhe abelisela asikhulekeleni abantwabethu nxa sikhuleka ngokulunga langomethemba ujehova lithi ilivi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu asikhulekele thixo ingcwele sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe babe ngabantwana abalungileyo amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo kwezemidlalo uJoseph Njani usethulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Zimpumelelo imidlalo yekhasi lakaPremier Soccer League edlalwe namhla emini iqembu leBulawayo Chiefs linqobele iRentals nge-2-1 kuTele Dynamos libe ngujikile obhanqa 0-0 leHighlanders ikanti lo mdlalo ubuphakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye leTriangle lawo ophele kuyi-0-0 sikhangele umdlalo kaKhilikithi iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe kumdlalo kaKhilikithi linqotshwe ngamaranzi amathathu ngeleBangladesh emdlalweni wesibaya sikaGroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba oweICC T20 Men's World Cup iqembu leBangladesh liqale ukuthi ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuthele eZimbabwe seliphendula lenelisa amaranzi alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayi-12 limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihlezi endaweni yesine engalanini yemiklomelo kwisibaya sikagroup 2 lile miklomelo emithathu
kusenjalo uSikhumbuzo Banda umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu elechicken inn uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo. UJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba.
Ubanda uthi abadlali bakulezi nsuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba.
Abafuna wajeza ntwazule babe ngasatsheli. Engaphuma enyusipepeni ka-2 or 3 ungathi uyamtsheli watshe dale imali yami kunje kunje. Sozazama ukuba yenzeza umba kuqondisa kodwa asoze uqondise konke kulabanye abalalelayo kodwa kulabanye abanganjani abangalaleli. Osokundidisappointa kakhulu. Angifuni ngiqamba amanga abafana bakoBulawayo ayidisciplina that's why usubona ama players akoBulawayo amalutshwane kade sebedlala kuPremier League that's why ucina ubona amathimu amaningi kade sesiyathatha athofu koBulawayo abafana bakoBulawayo abaningi sebevukela utshwala yabubona umfana lo sibilile efisha but kungana ipatience abasile ungathatha athi umfana like uthi uyamdingela ku-D1 for example uthi engqe iPlums first thing akuza yena bayanika imali awukatraini awukadlali afana makobulawa ya disappointed
ubanda udlalela amaqembu abasakhulayo weqembu leZimbabwe Saints njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esase ngumfana weleminyaka engaphansi kwechumi lathi bamunembili
udala kwaku easy ukuthi nxa so ama juniors usuyedlala ku first ilozi ngoba wena labana babedlala ku first labo ilokuzini yangibona yayi process labo babe so ama juniors babukile lako matamba o Innocent Roots babe ngama under 18 ethu thina singama under 14 so labo be graduate lati sasilokhe sibuya so kwaku easy vele ukuthi lawo suthi khoqo naso lati the times esingama seniors ku first lozini saw welcome abantu abanjalo ngomthulisi maphosa gala ngomthumela umoya ngoba sasikhamba uma junior sibavukele so kwaku easy lati uthi siba welcome nga nginqathi lati njani lati was welcome labana abanye so kwaku easy
ubanda uthi abadlali abasakhulayo bakobulawayo kumele bazifundise ukuyadlala kwamanye amadolobho hathi ukwala belokhu belinde ukudlalela amaqembu akobulawayo wodwa
engakutsho mina engakwenzayo mina ongaphathisa abafana bakobulawayo mina ngathola isikhwama ngahambe yalana ngafunda ukuthi abanye abantu baphila njani nxa bengekho ustada abanye abantu ukuthi baphila njani lozi konkana kuyakunceda konkana mental bafana bakobulawa yiprogram yabo bafuna ukudlala kobulawayo abafuna ukuthwala isikhwama ngathi khona bahambe egweri khona banguzuzela ithimu uyayadla eduze khona lapho egweri yala bafuna ubuloko bebhodi imali okuthini andlike abafana omunye amna mvile ebhindura mina andizula ukuthwaka basa mntana yabo abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona la kafuni abathwala izikhwama labo bephume la njengamanye amaplayers lawo bedinga umsebenzi kwenye indawo begcwala besabe
ubanda udlalele amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleSporting Lions, eleNjube Sundowns kanye leChicken Inn. Ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi uqhatshwe ukuba asebenze namaqembu abasakhulayo weChicken Inn. Wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza leqembu labakhulu elidlala kusigaba sePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Salbonani balaleli igama lami ngingu Blessing Zinqo umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe
Luva wasime mendenyane
ngiletulela idlala idlami elicha okuthiwa isilungu isilungu the album lapho engicula khona ngezinto ezichenewo day to day life ngicula othando ngokuzwana ngempilo amasiko udlalade leli ngisebenze labaculi abanenge abachenewa abasuka kobulawayo abasuka eSouth Africa abasuka eBurkina Faso abasuka eCongo aledlalade elimnandi kakhulu engikwenzileyo ngithethe ingoma zami ezimbili ngasihlanganisa nomculo weCongo ingoma ezithi intombi yalomfana lenye ethi amaphi siyabonga kakhulu ngokusisekela mina ngicula nje kusukela ngo 1994 manje sise America se Washington sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensingizini seWashington owamanje ngikhuluma njengo Blessings Nqo edlalade elitsha ngajabula kakhulu nxa ningathi lilithenge lilalele siyabonga kakhulu
loke umculi uBlessings Nqonkomo oqembule isingizi ekwa manje ke usemelika lapha ke uLensingizi singakehlukani sihlobo sike sikhangele ebesilazo awubandla lesisi bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngabe bandla ezanuphepho siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo umthembu Themba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.